Aka. So we seek a descendant of VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 6 kuzibandlela 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumilane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kulabathathu bakuleli abagalule bafela kulimpopho eBed Bridge bezama ukuchapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo segugurawundi elifakwe inhlanganiso ye-ibheji likaZulu eBalagwe lidilizwe ngabantu abaliqubhule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba umnumzana Joe Biden ukungena embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,379 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebedliwe i-coronavirus laya ku-5,092. Abaphethwe yilolu bhubhane sikhuluma nje baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 24,252. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 6,834. Abahlatshwe esibili bangu 8,737 kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,051. Amapolisa eBed Bridge athi kulabantu abathathu abagalule bafela kumfula uLimpopo ngesikhathi bezama ukuchapha bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Inkundla yeZim Life ithi amapolisa akhiphe isidumbu esisodwa emanzini njalo imizamo yokukhipha ezinye ezimbili iyaqhubeka. Lenkundla ithi amakhosikazi ababili balaba bantu iwo ahambe ayabikela amapolisa ngalesi sehlakalo ngomvulo. Babikwa bebanengi abafaka impilo zabo engozini ngokweqa uLimpopo egcwele kulezinsuku besiya kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi ngoba bengela ama-passports. Abanengi bayabotshwa njalo mihla ngemihla ngamapolisa lamasotsha kwele South Africa bebuyiselwa emuva. Sixoxele umfundisi uSeni Spanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Lesi sehlakalo kumele silethe ubuhlungu enhlizweni zomuntu wonke lapha eZimbabwe, kungakhathelekile ukuthi ungubani. Kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bakithi bengakhetha ukudliwa zingwenya, bengakhetha ukugalula emfuleni, bebalekela ukudubeka okungapha kithi. Njalo siyananzelela ukuthi laba bekungabo baba beminimizi abazama ukuthi badingele abantu babo impilo, lezimuli zabo impilo, bayedinga ukudla ngoba singananzelela ukuthi khona ngale goli le misebenzi abayitholayo iyabe iliyana ukuthi ibatholisa ukuthi bedle bathole okuyethunjini kodwa bengasoze bakwanisa ukuba lezinye izinto. Ngakho into ebuhlungu kakhulu ukunanzelela njalo besibona amaZimbabweans amaningi ababambileyo bebabeke ngaphandle kwegaraji lokuqala nxa ungena eSouth Africa njalo bebabise abasalela ngemuva ngaphe Zimbabwe abaningi kakhulu ikati njalo sibona limfanekiso ebulenjini eyabaningi abachapha lomfula izulu linile kangaka kuyingozi angibona into ikhulumisana lathi njengamazi Zimbabweans ukuthi kuyamele sizameni ukulungisa ilizwe lethu ukuze umnotho khona phe Zimbabwe kwanise ukwanela wonke umuntu. Into yenza ukuthi abantu baswele elizweni elile notho lolangwayo elinjenge Zimbabwe okulomhlabathi omuhle okukhona igolide okukhona oplatinum okukhona izinto eziningi kutsho ukuthi lokho kukhombisa ukuthi kulabalutshwana ababeyibo abasuthayo abaningi belamba. Leyo ndaba umele ilungiswe yithi thina abantu beZimbabwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe akwanise ukuthola ukudla akwanise ukugcina imuli yakhe kungadingakali ukuthi azathathe ingozi kumba agcine ebgalula ezama ukuchaphe ngene egodle.
Abanye babantu abeqa lomfula abafohla bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho babikwa bengabantu abangela ama passports ngoba ayadula eZimbabwe ethi edula enjalo abuye engatholakali futhi kuyini okungenziwa.
Kuyadingakala ukuthi uhulumente alungise indaba yama-passports ke sabona kukhulunywa ngama-e-passports kodwa lawo singakhangela wona lalawo nje ama-passport wona lawa ama-ordinary ones avele ayedula kakhulu okokuthi abantu abaningi abala mali yokuwathenga. Akho kuyadingakala ukuthi yona i-passport umkayo ibe yinto elula kube njengesithupha lanxa njengoba nxa umuntu esiyathatha isithupha kube lula ukuyithola i-passport. Kodwa siyananzelela ukuthi i-passport lapha eZimbabwe iqinisa iba ngani ligolide yikho abantu sebehamba ngokuchapha ngendlela ezingavunyelwayo ukwenzela ukuthi bengene egoli. Njalo-ke enye into okumele kukhuthazwe uhulumende ukuthi leloyana uhlelo lokuncedisa ukuthi umuntu athole isithupha athola amaphepha ikakhulu ngapha eMatabeleland siyazithi abantu abaningi behluleka ukuthola isithupha ngakho kuyadingakala ukuthi bancediswe ngoba nxa ungala sithupha awusozuyithole leyo passport. Ngakho kuyakhuthazeka ukuthi sikhuthaze uhulumente ukuthi ngabe engafaka uhlelo olokuncedisa abantu ukuthi betholeke izithupha njalo betholele ama-passports.
Umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshi likaZulu eBhalagwe ngomfumfu lithi liziwe ngabantu abangaziwayo abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi ngolwesibili. Lenhlanganiso ifake ilitsheleli kulandela ukutshontshwa kanenginengi kwamanye amatshe elaliwafake endaweni efanayo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale eKhematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo-9 kube lo mdumo ezozwileyo zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola kodwa kuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo kutholakale imzila yeroli. Abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakubuthi yikho abakucabangelayo. Esizakwenza kathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina sikhulumisane lomphakathi weMatabeleland leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani.
Ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa. Lokhu ungasiboni yini leso sidingo?
Ngiloke ngikholwa ukuthi ukuyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngiza kuzwa abanye esisebenza ndawonye nazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lo ophetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka-22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapha kobulawayo waba lomthandazo odugcwela abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba bayabhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyikuthi yena njengomongameli uzimisele, okutho abanye bakhe weza ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zebhalagwe, ayisizo zakhamizi zemathebeleleni ezikwenzileyo lokhu. Kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthe udaba lombhuqazwe kalukhulunywe kukhululekile, hhayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli litshe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzwileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efana nayo, kutshenzisa ungabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umdumo bathi bawuzwile ngoba abantu abayibo abafonileyo, I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzwile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho. Kodwa bona bathi bacabanga ukuthi kwabe kuyibhomba.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, ngomqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi, uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Inhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ithi uhulumende kumele ethuthukise ezemfundo lonyaka ngokwengeza inani lababalisi abakhona ngokuphindwe kabili, ebakhuphulele iholo njalo akhe ezinye izikolo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kasiqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abakusendlini ngayinye bangaze baminyana. Ngitsho yokuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi abumele babe khona ezikolweni lengezwe. Okwesibili lokho, kuthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele ke ibhajethi yezemfundo ivelona ngokwayo, kumele ukuthi ngaye isukumile. Le ekhona kathe sengiyibone idlalela ku-14%, ikhuthile sibili, phosa ngaye ethe yengeza abanye amapercentage ayesishiya kalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ubonile ukuthi kakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasepho ngukukhamela yena kwalokwalakho kuncinyane. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa, kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
So kusiya ngokuthi okhangele yena uthini. Thina esikukhangelise njengehlanganiso yezimpobethi association ukuthi nxa ama-classes la esilawo kathe singawaqhuma kabili. Sivele sabe sifuna inani lababalisi abangangalabi silabo kathesi. Okuyinto enzima efuna ukuthi yenziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho ngisho ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini, aluba singathola abanye abafika ku-130,000 siye ku-260,000 ababalisi elizweni, silakho ukuthi-ke iclass ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku-20 loba ku-25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kanti-ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingaze laba baningi kakhulu. Naku phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment, okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakusho ukuthi ungakwenza kakahle nxa abafundi bebaningi. Kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe baningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqanyuliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lokwalo labe likhwela nalo nesilinganiso esifanayo kancane kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imalini eliyikhangelele?
Kamthandi-ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungazingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefuna ukulinganisa isikali sakhe kathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni okwamanje ngizagcina le nto ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besilokhu silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar, ibe yimali ethengayo ke leyo. Kanti-ke njalo lenani layo belingathi linani elisisuthisayo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Uhulumende yena wazise ngolwesi ukuthi ujonge ukwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 kusiyafika umnyaka ka-2025. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga e-ZANU-PF ukuthi amukele impumela yokhetho lwenkokheli yaleli bandla ezabelo lanxa nje abanye besithi baqilibezelwa. I-Chronicle ithi owake waba ngumahluleli we-High Court obhubhe ngompalakazi umnumzana Siwanda Kennedy Mbuso Spanda usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-Politburo ye-ZANU-PF. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kini lonke basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngiphepha kulolu COVID. Ngithi happy new year kini lonke. Igama uGodfrey wakwaKhumalo ngizelwa elupane eJojolo. Sakazi udaba engilolu ndaba lamapassport, ama e-passport lawa amasha. Mina kuphuma ama-passport amasha kanje noma e-passport. I-passport yami yakudala ingaphumi. Ludaba olushiywane kubandla le-ZANU-PF eliphetheyo no-Minister wa-Affairs Kazembe Kutwangubane uKazembe Kazembe. Ngithi disiphatha kanjani uhulumende we-ZANU-PF leza passport amasha singathona ama-passport esawenzayo. Leza passport abantu bami nami namanje aphumanga. Abantu abakufunda namaphepha angalunganga e-South Africa but ngaphela ama-passport mentu bathola ama-student permit namanje angaze aphuma ama-passport akhona. Ngihlukumezekile kwe-South Africa abantu abafunda nzima but bezimali ezitshiswe FJ each and every month ukuthi abantu abefunde ngenxa i-government yesiphethe ye-ZANU-PF. Ngithi awayesinikeze ama-passport bezinezimali zethu. Uhulumende we-ZANU-PF ongasuthi imali zabantu ukurobha abantu behluphe abantu beZimbabwe manje bakhrosa amaporta up and down behlupheka abantu akawazeli buhlungu na uhulumende wezamPF lohulumende weMDC zwelana buhlungu iqembu laliphisa leZimbabwe alilanto elikhulumayo liqembu nje lifuna ukuvotelwa lingasiseli lutho ngithi phaphamani bantu bakwamthwakazi ngalamaphathi amabili lawa iZANPF neMDC akulanto abayenzela abantu bemathepleland nje abantu baseZimbabwe nje akulanto abayenzelana ngaphandle kokutshontsha izimali nokuhlungeza abantu kuphela manje sihlungiswa amasosha sihlungiswa wonke umuntu eZimbabwe akulanto esizoyikhuluma sihlungumizekile lelizwe leZimbabwe enough is enough akuphele Zimbabwe life matter or umthwakazi life matter akuphele konke lokho
Salbona and Salbona and Salas Studio 7 in Avalade Wonke. Happy New Year, San Bongela, Avanganele, Kulungula, and Zemosa, Singati, Nabano Yago Musli, Yago is Bussis or 22, even as Bussusni. Being a little officer and Goma Lambus. Nizatana, Mafishan with the couple is in the Venice Petalizona, Isolo, Nizoxanda is Kameko, Zabivanda Lizan P. Fabanicha, Avatala, Isalvazu Gula, Ziskali. Kuzwakala ukuthi umuntu yomdala iyakhala mina ngaye ngithi ngaloba ngingathenga ukudla kugcwala umuzi ngimfidi gogo wami nomkhulu wami basuthi izisu ziqumbe kodwa ugogo kwamakhelwane elambile akungisizi ngalutho akungisizi ngalutho ngizuba kumoya omunye eba exolisa laphana ngathi umuntu omdala ke futhi unonembezi akadeserve ukuba sebandleni leZANP ngoba abantu bebandla leZANP afe unembeza nenhliziyo
Ngamini Nkomo siyabulisa lonke ba Studio 7 Ngamini Nkomo kini lonke bantu ba Studio 7 bonke hlo Ngiyasibisela indaba ezimnandi kodwa ke si into esiyicelayo sicela into ingene kumnankakwa engathi siyamzonda yena engayizi kahle sicela ukuthi naye ezwe isikhalo zethu kube izimpoko yayiyizimpoko kanti ibulawayo kwakukoduthu ziyathunga kanti sizokukodezethi khona ukuthi sinenze njani njengoba sesigcwele umhlaba wonke umhlaba wonke sesiphendukele la usukhaqaza sesiyibovani siyacela ukuthi ke sibonelele lathi lami yabona
ikhulu elinjani wemzalwane xabanisa abanye ba molweni bantwana benkosi hlabe zulu omuhle hayi siyabonga inkosi 22 oye 2022 oye ngilithanda nyani kumagumba mano omhlaba Cape Town Bulawayo Impowenzi Kezi Lupane Wange efolosi sikhona eharareke hayi ngiyalithenda bantwana benkosi akukho kubi ngithanda ngithendela udalwa wami omuhle udalwa omuhle umfowethu mogeni nguwenyalaphana esibangani 1 ngiyakuthanda mfowethu ngiyakuthanda awubakithi ngiyazi kukhona umsele ngambulisanga ayilonge ngibivinyikele bakithi likhona ngiyakazi ngiyazi izihlubo zabo yephi kodwa fakani mask fakani ma-mask bantu ligeze izandla sanitize bantu imicron khona ubhani lukhona lolu japhuke bakithi ngiyalithanda zigcine ngiyakomutsha umuveni ngwenya edalu
sanibonani sanibonani basakazi bakwa-studio 7 nabalaleli bonke nje bonke kwizindawo lapho kufinyelela khona umsakazo we-studio 7 nginombono omncane nenkulumo engilokuyizwa ikhulunywa ngugawule lalo bathi Joseph Chuma abathi bona ama-sanctions alethwa i-opposition party i-MDC Alliance right ngizibuza ukuthi mina ngoba ingekho embusweni kungasiyo ephetheyo iwabuyisa njani ama-sanctions ngoba kayikho embusweni bona njengabantu abaphetheyo ugawule lo Joseph Chuma abahambe phela bayewavalisa bona ama-sanctions nawo afakwa i-MDC Alliance futhi ukuthi ngezinye indlela MDC Alliance ine-power ukudlula iZANU-PF bona kabavume lokho ukuthi MDC ine-power ukudlula iZANU-PF okunye futhi ngizama ukuthi ngicebise la amadoda angithi lawa athi afuna ukuquma ilizwe. Ngibona ngathi as long as kungena umuntu wemthwakazi oseparlamente akulanto engenziwa bafowethu. Thina nje into esingayenza ukuthi sikhampenini kuphela sithule. Mina nginje la mizohamba ngiyovota mpela ngivotela yona imthwakazi. Kodwa ke nginanzelela ukuthi asikhampenini nje ukuba siluyisele ukungena eparlamente. Singathi thina sifuna ukwehlukana neZimbabwe lemthwakazi beyodwa indawo lokhana kunzima. Kunzima kufuna abantu sebekhona ngale phakathi kodwa nxa sisesengaphandle akulanto vele inkulumo nje yabi iphelele moyeni kuphela. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abanengi bafa mahlayana esigabeni esilempi kwele Ethiopia eseTigray ngenxa yokusilela kwamaphilisi nemithi yokwelapha. I-Reuters ithi intshantshu kumdlalo we-tennis uNovak Djokovic waliswe ukungena kwele-Australia ukuyaphatheka kwimidlalo ye-Australian Open ngoba engahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Leli lizwe namuhla linaza umnyaka ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaDonald Trump abahlasela iParliamente mhlaka 6 ngoSibandlela nyakenye ebezama ukuvimba ukungena kukamongameli Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba uTrump. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi phezu kwalesi sehlakalo namuhla. Igqwetha likahulumende weMelika elikhulu u-Attorney General uMnumzana Merrick Garland wethule owakhe umbiko izolo ethembisa ukuthi basaqhubeka ngophenyo lwabo njalo uthe bonke ababalesandla kulolu dlakela bazabotshwa bajeziswe kungakhathalekile ukuthi bangobani. Uthe okwamanje sokubotshwe abasolwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725. Iparlamente layo iyaphambili ngophenyo lwayo. Abanye bathi uTrump laye kumele abotshwe ngoba kunguye owatshotshozela lolu dlakela. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
UTrump okakathesi mina ngiboni bemuhambisa etilongweni obembopha ngoba he's a former sitting president. Bangayenza khonoko, I think basi beqalisa labo another president eyokuthi every other president ovela kwenye iparty whether Democratic or Republican base bebabopha. So okakathesi mina ngibona ngathiwa bazamreprimanda or something else, bebabophe people who are around him ngoba sibona ubufakazi obuningi obukhona, they already would have locked him up. Now try it was another country, but I think the sanctity of the country, whatever it is, division of the country, it's not conducive.
Ungathi sikhona yini isifundo abantu beMelika abasitholileyo kudlakela luka January 6?
Sibona ukuthi the ideal of democracy kumele uyilwele wena ngokwakho umuntu lo muntu lapha okhona ngoba into yakhona ayilula and it's not just for one person. Sibona ukuthi iAmerica the majority has stood up and instead of ukuchuchisa ukugijimisa ama investigations, they have done these things slowly, meticulously but surely. That's what I would say what is fundo sangkhona.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo eBeitbridge bezama ukucapha ngokungekho emthethweni besiya kweleSouth Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhethu likaZulu eBhalagwe lidilizwe ngabantu abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaJoe Biden embusweni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.